Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngila kustudio 7 ngesonto mhla 25 kuMpalazi 2022 uKeeps Dube. Endaweni zethu namhlanje.
Kwazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa. Wazalelwa esitebeleni, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod. Wazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa. Kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod.
Kunanzwa ikhefu lekhisimusi yeZimbabwe nakwamanye amazwe.
Siyenkareja izukulwane zeZimbabwe yonke ukubana ke sihlangane ndawonye. Isikhathi semuli yisikhathi sokubana njengabazalwane sihlangane together njengezimuli kuma communities sitshengisela uthando.
Kukhunjulwa abathuthekileyo ngekhefu lekhisimusi. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhla kunanzwa usuku lekhisimusi oluthakazelelwa ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Abakholo lesiKristu bavumelana ukuba usuku lolu ngolokukhuthaza ukuthula lokudlelana phakathi kwabantu bonke, hathi ukuba ngelokuzalwa kukaJesu Kristu. Luthakazelelwa ngendlela ezijiyeneyo eZimbabwe lawamanye amazwe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umfundisi Rafael Mthombeni.
Umnyaka usugoqekile, umnyaka ususalelwe nje zinsukanyana ezinlutshwane ukuthi uphele lo oka 2022. Kuqala ikhisimusi. Yikho ke ikhisimusi siyakwazi ukuthi iphathelene kakhulu lokuzalwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Yikho ke siyakholwa ke thina ukuthi uJesu wazalwa lapha emhlabeni. Esingeke mhlawumbe sikwazi ukuthi ilanga lonele lika 25 December yilo exactly okwazalwa ngalo uJesu. Kodwa siyakwazi ukuthi uJesu kwelinye ilanga wazalwa. Wazalelwa esitebeleni, kwezwakala umhlaba wonke ukuthi uzelwe. Ngaleso sikhathi kwakusabusa inkosi okuthiwa nguHerod. Yikho ke inkosi ke yabona ke izithunywa lezi izazi zasempumalanga zisiza zibuza zisithi uphi lo ozelwe eyinkosi. Inkosi le uHerod yasihlupheka kakhulu ukuthi kanti ngubani lo munye ozezelwe.
Akubatshela abantu ukuthi yenzani ke inkosi uHerod konapho.
Ngaleyo ndlela yathi hambani lingambona lidlule lapha lingitshela. Kwabonakala ukuthi inkosi yasibatshengisa ukuthi bangaphindeli ngendlela ababuye ngayo. Kodwa ke siyakwazi ukuthi bambona uJesu, bamkhonza, bamenzela mhlophe. Yilo leli langa lekhisimusi esilenzayo lathi. Kanti ke ngifisa ukuthi ngenzela ikhisimusi enhle kubo bonke abalaleli beStudio 7. Lani lonke abasakazi beStudio 7. Ngoba siyakwazi ukuthi ngumsebenzi omkhulu lo ukuthi abantu bezwe lezi zindaba ngezikhathi zonke kusukela ukuqala umnyaka, ilanga ngelanga, insuku ngensuku, kuze kuyephela umnyaka. Yikho ke ngifisa ukuthi libe lekhisimusi enhle bantu bakithi, lithokoze kube lokuthula. Into enkulu yikuthula, into enkulu yikusizana, into enkulu yikuphathisana, into enkulu yikuthi abantu bathandane. Kungabi lobudlwangudlwangu, kungabi lokutshontshelana, kungabi lokuzondana. Kodwa ke libe lekhisimusi enhle. Libe lomnyaka omtsha omhle ngoba lonyaka inkosi sikhangele iyasipha lezulu kwelakithi eZimbabwe sibe lokuhlalisana lokuphila okuhle lokuphumelela okuhle libe lekhisimusi enhle.
Mfundisi Rafael Mthombeni uhlala eTexas kwelemelika, sixoxe laye eseDallas. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lo mfundisi Khulekani Ndlovu okuhlanganiswe i-Association of Apostolic Church in Zion.
Ukhonza isemandleni leZion selingene usuku lokuzalwa kwendoda lomuntu uJesu Kristu. Sinakholelwa ukuthi uJesu Kristu wazalwa. Ngikhuluma ngilapha ngise-South Africa. Siyakholelwa ukuthi uJesu wazalwa. Ma ezalwa wezalelwa ukuthi ezokhulula thina esasigcela zile. Sithola encwadini kaLuka 2 evesini ka-25. Ukuzalwa kwakhe kwakuletha inkululeko phakathi kwabantu. Kwakuletha inkululeko enkulu phakathi kwabantu ababesemunyameni becela zinkini. Ezalwa endlini yamaJuda. AmaJuda ayesazi ukuthi uJesu uzozalwa, njalo uzoba yinkosi phakathi kwabantu. Kungakho ngesikhathi ezalwa kwabulawa wonke amazibulo angabafana ngaleso sikhathi. Bekubulawa uHerod owayengumbulali. Kodwa-ke uma nginanzelela ngokweBhayibheli, uJesu uyabe wazalwa kulezi nyanga zamaFebruwari kusiya kuMashi. Uma ngifunda ngokwendlela yakho iBhayibheli, kodwa ngokwekhalenda yamaRoma basebembeka basebekhatha lolu sungu balubeka noma lusungu lona lolu lwangu-25 December. Ngokwekhalenda makwenza njalo ukuthi akugungazwe usuku lokuthi uzelwe 25 December. Kodwa lona lona exact akusiyilo usuku lwakhona azalwa ngalo, akusiyilo usuku olwazalwa ngalo. Manje linanzelela ukuthi abantu bonke abakholwayo, amapostoli, amaziyoni, amaphentekostali bakholelwa kakhulu ekuzalweni kwenkodana uKristu Jesu. Bakholelwa. Yebo, bakhona abangakholelwayo asebethi uzalwa njani? Ngokamoya. Yena wazalwa ngokamoya, abanye phela bagake ekhulu kubakhona. Kodwa uJesu wazalwa ezalwa endlini yamaJuda.
Umfundisi Khulekani Ndlovu ukuhlanganiswa i-Association of Apostolic Church of Zion. Baningi abantu eZimbabwe abananza ikhefu lekhisimusi. Kulabanye abasithumezele imilayezelo etshiyeneyo. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF.
Ngithanda ukubana ngithathelele ithuba ngifisele imuli yeZimbabwe yonke kanye nje labantu bonke umhlaba wonke lowo jikelele ikhefu elihle. Siphumula sikhumbula ukuzalwa kaJesu, njalo futhi ngibafisela ukungena eminyakeni omutsha, umnyaka ka-2023 ngamandla amakhulu avela kuNkulunkulu, ukuzithoba okugcweleyo, njalo lokuba lesifiso sokwakha ilizwe lethu sisiya phambili, ukwenzela ukubana sibe lempumelela lokuphila kuhle. Sithi noma sitshiya leli lizwe, silitshiye lisezandleni ezinhle, sitshiyele abantwana bethu ilifa elilungileyo. Asibeni sonke lekhefu elihle lokuphumula okuhle. Ngiyabonga.
Umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZANU-PF. Ake sizwe esikuthunyezelwe ngumnumzana Ostalo Siziba okubandla leCitizens Coalition for Change.
Ngiyabonga kakhulu ibizo ngugift Ostalo Siziba, ngisikhulumeli seCitizens Coalition for Change. Thina sithakazela ikhisimusi okomnyaka ka-2022 esikhathini ebesinzima kakhulu. Liyakwazi ukubana ke abanye bebesemajele kulobunzima, kodwa sithathe ithuba leli ukubana ke siphefumule njalo sikhonekthe lezi muli okuyinto esiye-encourage izizukulwane zeZimbabwe yonke ukubana ke sihlangane ndawonye. Yisikhathi semuli, yisikhathi sokubana
njengabazalwane sihlangane together njengezimuli kuma communities sitshengisela uthando ukubona besenya thime sisipha ke ama Christmas hamper sivakatshela imuli ka Job sikhala kusasa siya ke enkaya ukubana sinike abantu bakithi ama Christmas hamper zavela kumongameli uAdvocate Nelson Chamisa ngenxa kubana siyimuli inye njengabantu beZimbabwe sithakazelele iKhisimusi sisonke sikhangelele kubana 2023 uzasinika ithuba lokubana eZimbabwe kube lenguquko inguquko eyenza kubana sonke siphile ngendlela ke engcono whether ubadlalipi njengamaZimbabwe fanele siphile impilo engcono nxa sokule nguquko ngoba inguquko ibuya ke ukuzosiza umuntu wonke weZimbabwe. Ngiyabonga
uMnumzana Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sithole njalo umlayezelo lo ovela eMpowens.
Sanibonani ninjani Studio 7? Hayi, igama linguJabulani Khumalo. Ekhaya ngiphuma engwize ePlan Presiding laseduzene eBunaberg. Ngilifisela okuhle Studio 7, niphile nibe right la enikhona. Nandi nje usakaza kwenu, asinilalele. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu, lathi silifisela ikhefu elihle. Siyahangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi eli Russia libulala abantu mahlayana kwe-Ukraine lisenzela ukwethusela uzulu njalo lokuzithokozisa. Wethule amazwi la izolo enkundleni yokuxhumana e-Telegram kusanda kubhonjwa abantu edolobheni le-Kherson. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Reuters. UMnumzana uHulweth Nyata ukhangelwe ukuba uzakwethekelela esigabeni se-Ukraine kwele-Ethiopia. Uyahlolisisa ukukhulisana umlodwa phakathi kwarhulumente lamalwecatsha. Inhlanganiso ye-African Union isivunyelwe ukulonda isivumelwano sokukhulisana umlotha esalotshwa ngamalwecatsha lorhulumente. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wesenziwe manje
la baba mkhulu
babelo
lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lo mnumzana Buso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu.
Angibingelele bawudube abasakazi bomsakazo wethu bonke nje jikelele, ngiphinde futhi ngibongelela labalaleli njengoba kade sigadula sisonke kusukela umnyaka uqala, sesize manje sesilungele ukuthi siwugqibe njengoba vele sesisemaphethelweni. Umkhosi weKhisimusi loba sisazi ukuthi umsuka wawo ugcwele kakhulu kulaba bezenkolo yobuKristu, kodwa ke usungumkhosi ngempela osungene kakhulu empilweni zethu kangangokuthi ususetshenziswa umhlaba wonke, ngathi nje amazwe amaningi emhlabeni noma kungeyona wonke. Njengomkhosi lapha okuye kuhlangane khona imdeni, abantu bomndeni uthola ukuthi basebenzisa lelo thuba lokuthi kabaye beyohlangana babe ndawonye nje bengumndeni, udliwe ndawonye, ujatshulwe abantu bendawonye. Yikho kokwenza lolu suku luqakatheke kakhulu, ngoba ngitsho nalaba abenkolo yamaKristu baye balisebenzise ukuthi kube nezinkonzo ngempela eziyimkhosi emkhulu zokudumisa uJehova phela ngokubalethela indodana enguJesu Kristu emhlabeni ukuze bazogezwa izono zabo. Ngakho ke ngaleso sizathu ungumkhosi omkhulu kakhulu osuhlonishwa umhlaba wonke.
Siyakuzwa kakhulu Ngwenya, kodwa ke ekadeni kwakusenziwani?
Yayisiba khona imikhosi lapho amakhosi ayehlangana nesizwe sawo kwethule le nkulumo zokubonga isizwe lokusikhuthaza eziyabe zigxile ezigamekweni ezenzeke unyaka wonke njengoba sekufike emaphethelweni nje. Njalo zikhuthaza nokuthi uma kuqalwa omunye umnyaka abantu kumele bakhuthazeke kanjani bazigcine futhi yikho ke uKhisimusi ngempela sokulusuku olukhulu kakhulu 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 oluqhakathenge ngendlela eyisimangaliso ngoba labakade besebenza baye baqoqe baloko beqogelela bebeka khona okwabakutholayo umnyaka wonke kuthi nxa sekunje bathathe khona lokade bekuhlanganisile bayojabula nemideni yabo abanye bayothenga izinto abakade befisa ukuthi ngaba bengazithenga uthi ke masekuhlangene kube kuhle kube njeya yikho ke babudube okuhlungu dinabalaleli ukuthi abanye abasalisebenzisi kahle usuku lolu njengoba sisibona abantu sebenatha uphuzo oludakayo kuze kugcine sekuba nemthelela ukuthi kube nezingozi emgwaqweni kokunye kugcine sekulinyazwana bese kuchitheka igazi lomphefumulo
ciba khonapho babangwenya
siyakhuthaza ukuthi abantu abalwenze usuku lekaKhisimusi lube lusuku olumnandi ngisho sisakhula kwakulusuku ngempela olwalunzima noma sasingabafana selusiza inkomo ngalelo langa sasizilethela ngalengakatshoni lathi sifuna ukuthi siyehlangana nabangani bethu lizathi lisalibele lizibone izintombi ezincane ezisakhulayo lizibone zigqoke izimpahla zemihlobohlobo eminingi seziqala zikhuphuka zingena ngemizi kwakuthi noma kubhekiwe ngalelo langa awudingi ukuthi ungakulowo muzi nxa ufikile nje athola bephakile odlayo azihlele nje inyama umnqutshu izinkwa ezile jemu kube mnandi kube njani ngakho ke bafowethu engani singaziphatha kahle sikhumbule ukuthi nxa uphela nje nxa iKhisimusi iphela kuzangena futhi usuku olukhulu lokubungaza umnyaka omutsha masiqeda khona lapho kuzangena izinkinga zodwa nxa singakwazanga ukusebenzisa imali kahle kuqakathekile ukuthi loba siligubha lolu suku sibe lonanzelelo olukhulu sibuye siphephile singasebenzisa imali ngendlela ezingafanele siyabonga
namhla kuhlelo lwamasiko nokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu singesizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
ngiqale ngokuthi iKhisimusi enhle kini lonke basakazi beStudio 7 lani balaleli bomsakazo lo osilethela indaba ukusa kwamalanga okunye nje size saziphosa ukugoqela umhlaba wonke lokwelizwe lakithi ukuthola kona lo msakazo ibe leKhisimusi elihle singakayi uya emadilini lawo esiwalungisele kumbe sesivela kuwo ake sizweni ilizwi lenkosi ukuthi lona lithi namhlanje siyakhangela kuLuka chapter 2 ivesi ngelika 14 kumbe siqale ku-18 lapho kufundeka khona kanje masinyane kwaba khona kanye nengelosi uquqaba lwebandla lasezulwini lomdumisa uNkulunkulu luthi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye ilizwi engifisa ukubana silibambe ngalolu suku lapho uJesu esezelwe ngelokuthula yiko ke siyabona labazali abaningi bayethe abantu ababo amagama athiyeneyo ahambelana lokuthula kulabo thulani kulabo thulisani kulabo nokuthula ngenxa yokuthi leli gama likhuluma kuhle kakhulu emndenini yonke ebantwini bonke lapha ke kuthiwa kwabonakala ingilosi lebandla lasezulwini zonke zidumisa zithi ukuthula emhlabeni kungani kufuneka ukuthula emhlabeni lapho uJesu ezalwa kuyikuthi umhlaba ngokwawo ngaleso sikhathi njengoba kusesenjalo namanje ukuthula yinto engatholakali lula engatholakali kwabantu lasezizweni eziningi imindeni ayilawuthula emsebenzini akulakuthula elizweni angikhulumi umhlaba wonke ugcwele ukuxokozela ungakhangela kumabona kude ubale lezindawo emaphephandabeni ubale lasemfonini yakho ungakuyananzelela uyafica ukuthi inkulumo lendaba eziningi kazilani lokuthula ngamunye ngamunye abantu kabalakho ukuthula abantu baswela izinto eziningi inhliziyo zibalise zingaqedi abanye bagcine bezibophela abanye bagcine bephambana amakhanda abanye bagcine besenza amacala ahlasimulisa umzimba ngenxa yokuthi ukuthula yinto abayiswelayo empilweni zabo ukuzalwa kukaJesu kubuyele khona lokho ukuthi kuzothotshwa umhlaba umhlaba uthole ukuthula abantu bathathe impilo zabo lemoya lemiphefumulo yabo bayise kuNkulunkulu bambongele lo ozelweyo ezalelwa ubana kube lokuthula emhlabeni nxa ungelathanda awulakuthula nxa ungelakubekezela awulakuthula nxa uswela awulakuthula sengathi uNkulunkulu angaqalisa ngawe angaqalisa ngami inhliziyo zethu zithole ukuthula ngale iKhisimusi ka-2022 yayibe iKhisimusi imse ingafanele lamanye amakhisimusi kayisilethele ukuthula esisebenza labo kabathole ukuthula esihlezi labo ezigabeni emphakathini kabathole ukuthula ngaphezu kwakho konke lokhu lelizwe kalithole ukuthula ilizwe lakithi lamanye amazwe abasibusayo sengathi bangathinteka ngale ikhisimusi bathole ukuthula okuvela ngaphezulu inkosi yokuthula ayisigcine isilondoloze ngamunye ngamunye size siyefika ekuphele kwezinsuku zethu asikhuleke uNkulunkulu okuthula asibusisa sinike ukuthula ukudlula ukuqonda konke hlale nathi kusigqiba lomnyaka kungene lathi umnyaka 2023 Jesu abe lathungo sulumanje zokuthukane amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Bazalwane ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu okhulumayo ngumfundisi uMsilisi Ndlovu owase Brethren in Christ Church eEastgate. Sibonge kakhulu kumphathi ohlelo. Zihlobo zami, sesifikile esikhathini samakhisimusi lapho esibungaza khona, esithokozelela, esithakazelela khona ukuzalwa kwenkosi lomsindisi uJesu. Kuyisikhathi esihle esibalulekileyo kithi abakholwayo ngoba kulapho impilo yethu yahlengwa khona ngokuzalwa komsindisi ukuthi sibuyisane thina loNkulunkulu. Umsindisi wazalwa ukuthi aqoke ubuntu bethu kwenzela ukuthi thina sithole impilo ebesisilahlekele. Siyabonga kakhulu umusa asenzele wona uNkulunkulu. Siyakhuleka futhi njalo ukuthi njengoba sisaqhubeka siphila asithakazeleni iKhisimusi, sihloniphe uNkulunkulu, sihloniphe isizwe, izizwe siphila kizo, sihloniphe abantu esiphila nabo, sithakazeleni usuku oluhle ngenjabulo epheleleyo, singakhohlwa ukuthi sathandwa, lathi sithande, sinikeza abanye uthando, kungaba izipho, kungaba yikubakhulekela, kungaba yikukhuthaza, kungaba yikubavakatshela, sikhulu sikwenze konke lokho sinanzelela ukuthi sathola umhlobo onguJesu watshiya izulu, watshiya ubukhosi bonke ukuza lande thina emhlabeni ukuze ngaye thina sisindiswe. UNkulunkulu alenzele kahle, uNkulunkulu alibusise. Ngiyakhuleka isibusiso sezulu phezu kwenu ngegama likaJesu, amen.
Wezemidlalo, abezemidlalo bakhulekela ukuba kube lengqubekela phambili ngomnyaka ozayo kuhlangothi lwezemidlalo. Ubika uJoseph Njanji.
Njalo iqembu leBulawayo Chiefs uLucky Ndlela uthi umnyaka ka-2022 awumenzelanga kahle, njalo ngomnyaka ozayo uzaqhubekela phambili ngezifundo ukuze yalungise ikusasa yakhe.
Ebhoreni iqiniso, hayi lo nyaka I think so far is the worst year engi experience leyo eBoreni. Kube lokuvalwa kwama international games and lokhu kudangalalisa amaphupho ethu, like siyakwazi ukuthi ama international games lawo yiwo asibonakalisa ngaphandle kwamazwe. Phezu kwalokhu lomnotho wesizwe welizwe siyawubona ukuthi minjani, So kona lokhu uthethe kuse kwasilethela ukukhangelela phansi ikusasa yethu ukuthi lingabe liqhakazekile. 2023 ngikhangelela ukuthi ngiqedise i-masters yami e-NUST. Okunye engikukhangeleleyo nje ngama-opportunities abetha whether eboreni loba ku-business sector.
Undlela wenza izifundo ze-sports science njalo ngo-2010 wayeyingxenye yeqembu labasakhulayo abaleminyaka elishumi lanhlanu eladlala kwimidlalo ye-Youth Olympics yaqhutshelwa kule Singapore. Umqeqeshi womdlalo we-taekwondo uVusa Ncube uthi lo nyaka badonse nzima kulo mdlalo, kodwa nxa kungahamba kuhle ngomnyaka ozayo bazawuphakamisa.
Sifunde okuningi ngayo nalo 2022, okutho ukuthi sesilama-plans lezifundo esizazenza ngo-2023. Ngoba sikhangelele ukuthi u-2022 kade ngalunzima ngoba asibange sikhule nge-sport siphongukuhlala nje si-easily. So 2023 sikhangelele i-recruitment enkulu kakhulu ezikoleni lapha ngoba ngo-June sibe-plan ye-interschools.
Umqeqeshi weqembu elitholakala elokitshini lasemakhokhoba elemakhokhoba Tigers uWilmot Gwenda uthi bebekhangelelwa phansi njengamaqembu asebenza labasakhulayo.
2022 was a good year for us. Sikholisile because abafana abaningi bapromothiwe baphumile etimini Gileni Nyathi, Kingsdorf. So u-2022 sisebenze kuhle kuphume kuhle. Sekuphesizini thina sicontinuele ke sifundisa abantwana sithole i-sponsorship sibelelo Division 2 2003 to get i-sponsorship vele itimethi iqhubekele phambili kuyisa phambili.
So kwisikhathi sezemiculo.
Bonani, salbonani, salbonani, salbonani loke, uJazz Marabini, ngithanda ukufisela abantu isikhathi esihle kakhulu 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 lezimuli labangane ngokhisimusi kube ngumnyaka omutsha. Bafisela okuhle okuhle kodwa okuhle kodwa album entsha etixola abantu bethu behlezi emakhaya bayilalele lapho bayikhangele ikhona ku-YouTube, ikhona ku-Facebook, ikhona lapho ezitolo ezithengiswayo ku-internet. Ngakho-ke ngithi abantu hayi abaphili abantu kube kuhle umnyaka omutsha omuhle olempumelelo. Sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo kuzaba kuhle kakhulu. Futhi kuhlala 30 December sosela malanga nje amalutshwane siyabe sile show enkulu kakhulu kobulala lapha lo Socha Moyo we Black Follows. Kuzaba kuhle kakhulu abantu abakuye ngobuningi. Ukhuluma nje uSocha Moyo usendleleni uvela ubele tour eCanada le America le Europe, usendleleni nje uyafika mhla ka 26. So uyabe fresh. Ngakho ke abantu ababuyeki bazobona ukudla kwamehlo kube mnandi. Ngifisela okuhle konke. Jazz Marabini once.
Siyabonga kakhulu Jazz, ungajikela kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, kodwa sikhangele ebesilazo. Kulazwa ikhefu lekhisimusi eZimbabwe nakwamanye amazwe. Oliver lelisayo, umthembo osithembayo, uGibbs Dube lilayo.